Emthokozikwenzi yaqala ngoNovember 2015 kuyikuthi khona sabona kule sidingo sokubana omama basemathebelelenzi abalapha eNglandi behlangane beyenze community association yokubana sikwazi ukuthuthukisana, sikwazi njalo ukuthi sithuthukise abanye omama abasemuva eZimbabwe lapho sasuka khona.
Yiziphi inhlelo eselithe lazenza?
Sesincedisile entweni ezithiyeneyo eZimbabwe kanye lakhona lapha eNglandi. EZimbabwe besuke sancedisa sibhadalela abantwana ababili i-school fees enough abazintandane. Ngikhuluma so omunye wangkhona sowagraduate. Saphinda njalo sancedisa kulemuli le eyabhudelwa almost ifamily yonke. Babe siyangcwaba umntwana ole 16 years. Basebe siba le accident kuGwanda Road. Sancedisa imuli le yakuSwanda lakoNcube because kwakuzimuli ezithu ezimbili. Ikhombi ababehamba ngayo yachayana le road. Abantu bonke ababe ekhombini leyo batshona baphela khonapho. Sadinga izindlela zokubana sithole imali yokubana sibancedise ukuba bebeke izihlobo zabo. Kwasosiba lomunye ubabakazi wabo owayesesibhedlela onguye yedwa owaphuma ingozi leyo. So samncedisa laye ngendleko zesibhedlela ukubana athole ama-x-ray, athole ama-scan, athole imithi, badale udokotela lento ezifana lalezo.
Ngobani abamele babe ngamalunga inhlanganiso yeMthokozikwenzi?
IMthokozikwenzi i-membership igoqela noma nguphi umuntu ozalelwe emathebelelendi eZimbabwe kumbe osuke wasebenza emathebelelendi kumbe osuke wahlala emathebelelendi. Asikhethile ukubana ngumuntu okhuluma sihlobo bani kumbe ovela ngaphi, as long as ele-link lemathebelelendi. So kungenzeka ukuthi mhlawumbe mina nginje ngingumuntu ongumama ngendlela emathebelelenzi siyamamukela. Kwenzakale futhi ukubana omunye umuntu kungabe kuyukuthi wazalelwa khona emathebelelenzi lakho njalo siyakwamukela. Sesiya ngokuthi umuntu yena uzizwa kanjani ngokusebenzela emathebelelenzi langokuthuthukisa emathebelelenzi.
Ubusatsho ngohlelo lenu ole-Entembeni People's Home.
IMthembeni siqala ukusebenza layo ngo-2017. Kusho kuyikuthi ngahamba eZimbabwe ngase ngivakatha nje lami ngikhangela ngibona ukubana kanti vele singancedisa ngaphi njengoba siliqembu labomama elifuna ukuthi lincedise ekhaya. So sasesithola ukuthi khona eMthembeni lapha esikhathini esiningi badonsa nzima. Ngahamba ngayakhuluma lo-matron wangikhona uMaye Madalira. Sahlala phansi saxoxa sibile ngitshela inhlupho zabo ababhekane lazo ukubana baphila njani labantu labana abahlala eMthembeni. So sasesiqalisa-ke ngo-2017 ukuthi sikwazi ukuthi sibuthelele imali, sibuthelele impahla zabantu. Abantu babesidonethela impahla abangasazifuniyo, abanye ezintsha behambe bathenga umuntu engasafuni. So kwakungasikho ukuthi izimpahla ezindala hayi kakhulu imali sayireza yokubana sihambe siyethenga sikhona ngale kwenzela ukuthi kungasihluphi nge-shipping. Kodwa okunye esasikwanisa ukuthi sikuthenge lapha sikuthwale sakuthenga la. So sathenga impahla zabobaba, impahla zabomama, amasokisi, amavesi, amajesi, amaglavu ngoba kwasingani ngesikhathi somqando. Sasithenga le ngubo nje ezazithe xaxa. Ngahamba-ke ekhaya labanye abelunga omama ababili. Safika-ke laphana eMthembeni, safika sayenza ama-groceries ngoba umethono wabekhala ngokuthi isithebo otiye into nje zenza nsuku zonke zokuthi abantu bedle basuka bethwale nzima ngoba indleko zaseZimbabwe zeseziphezulu. Sathe sikhangele futhi ukuthi njengoba sokuyiwinter siphinde njalo sihambise ingubo, sihambise ama-gloves ewinter, sihambise ama-incontinent pads ngoba sebebadala abantu labana. Sometimes kuyaba banide ukuthi begqokeka kahle ma sebesiyalala. Silama-crashes, silama-zimmer frame ukuthi labana abangasakwanisi ukuthi bezihambele kahle. besebenzisa into lezo. Sesilama donation amaningi sibili kakhulu esesikukhangelele kathesi ukubana sisebenzelane labantu laba abathumela impahla ukubana umbe bangasincedisa njani. Singazange sibe lendleko eziningi esizikhiphe esikhwameni sethu njengoba nje siyi-charity.